Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 2 zibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga emthwakazi Republic Party abotshwe ngesonto embuthanweni womthandazo ongenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa akhululwe lamhlanje ntambama lidale likamanje. Izizalane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa ebezithekelele ekhaya ngekhefu lekhisimusi zithi zizibonele inguquko eZimbabwe ikakhulu emgaqweni lapho amapholisa abethwalisa nzima izihambi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga emthwakazi Republic Party abotshwe ngesonto embuthanweni womthandazo ongenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa akhululwe lamhlanje ntambama lidale likamantshi wakobulawayo eTradegold Magistrate Court. UAnastasia Ndlovu wabesemthethwandaba usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhululiweyo ngomnumzana Brighton iThuthung Sibanda, umgcini wengcebo we-MRP, uThembisani Mfulongashi Mpofu, uMalwande Nyathi, uKhethani Nxibalendoda Ndlovu, uNkosinathi Ncube, uMarshall Sibanda, uPetros Mkhize, loSehliselo Ndebele. Ababotshiweyo laba batshayiwe kabuhlungu libutho phambi kukaZulu enkonzweni basiwa enkambeni yebutho ekobulawayo lapho ababika betshaywe bahlukuluzwa kabuhlungu andubana basiwe eCentral Police Station lapho abasuke sebesiyalinda ukumiswa phambi komthethwandaba. Amabhakane abakade bewaphethe abelotshwe okunengi okugoqela asifuni bumbulu thina, we are the cockroaches that survived your DDT. Ayakhala amathambo abakithi owababulalayo eBhalakwe lokunye okwehlukeneyo. Izibotshwa zithwaliwe zasiwa esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital kuyakusa lamuhla lapho abafike bahlolwa abatholanga kwelatshwa. Bathe bekhululwa bathathwa unkosikazi Jenny Williams wabasa eGarden House ukuthi baye kwelatshwa. Amagqwetha eAbameli Lawyers for Human Rights abalisa uMaqhawe Mpofu, uBlessing Dube, loDumisani Dube benelise ukulwela ukukhululwa kwabo. UDube elinye lamagqwetha la ulandisa ngokubotshwa lokukhululwa kwamalunga eMRP.
Ngemva kokubana sesibonisane lomtshutshisi ukuthi isikhathi abantu laba babotshwe ngaso sesidlule i-48 hours lokuthi babotshwe ngamasosha, babotshwa ngamapholisa lokuthi batshaywa bancitshwa i-medical attention, umtshutshisi uvumelane lathi ukuthi ngesekelo sombuso esitsha esikhona awumelanga kube ludaba lokuthi bangena ikhothi.
Abakade bebotshiwe uthi bebelelungelo lokutshengisela njalo sebeqalile ukulungisa amaphepha ukuba babotshiswe labo ababatshayayo kunye lomkhulu wamapholisa eCentral Police Station owapha ibutho imota ukuba ise izibotshwa enkambeni yamasosha.
In any event, bebengawonelanga muntu because isisekelo sombuso siyavumela ukuthi abantu bedemonstrate bepetition lokho okungabathabisiyo bekhulume ngakho bongelacala athi likomitile. Balelungile. Actually, sesiqalisile ukulungisa amaphepha ukuthi sibophise amasosha nalawa abatshayele lo ofisa in charge webulawa Central Police Station. Wavumela ukuthi imoto yamapholisa kulokuthi ukuthi ihambe labantu e-station ihamba nabe e-press barracks. Lo munye undoda othiwa ngu-Charo Mpira laye wancedisana namasosha ukutshaya abantu abayi-3.
Undodana Moyo osakhula webandla lezaphu usole kakhulu ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwalaba bantu.
kuyinto embi kakhulu ukubotshwa kwamajaha la. Nxa upresident uMnangagwa esithi ilizwi labantu lilizwi likamlimi bekumele alalele ilizwi lamajaha la. Amajaha la zintandane abasebenzi, abazali babo bafa kabalazithupha. Balelungelo lokubuza abazali babo, bafuna abazali babo bacela ngalutho lwabo, abalwilayo bafuna abazali babo. Kwabasangaphi upresident? Kabalethe, sivele siyabafuna. Kutshengisa ukuthi eZimbabwe kakula democracy. Amasotsha asethwalisini nzima abantu, into abayenzileyo ilihlazo kakhulu itshengisa. Sela ukuthi lakhathesi lokhe bephusha into yegugurawundi.
Unkosikazi Jenny Williams laye ugcizelele kulokho okukhulunywe ngumoyo esithi ukubotshwa kwabo akukho emthethweni.
Abafana labo babotshwe kuqala, babotshwe nge-army kuphandle kwamalungelo wabo, kuphandle kwemthetho. Basebehanjiswe e-central. Number two mistake, ilungelo lokutshengisela akulomuntu ongayephula ilungelo leyo. Balemvumo ukukhuluma intando yabo befaka imbono zenu, especially naso kulo-president omutsha kumele bakhulume.
Unobhala jikelele we-ansa ekhokhelwa nguMoses Mzila Ndlovu, uMnumzana Nketha Dlamini Mangoye laye usisolile leso senzo.
Obviously ikwephulwa komthetho lesekelo selizwe and ngendlela abakuphatha ngayo uthuthuva abalufakayo esigabeni sethu. Kuyafana lokuthi umuntu ulayithe umlilo phakathi kwegusu, uzatshisa abantu, uzakutshisa nabo. Kukhanya ngani vela kula ma-charges, kabakhitshwe, kabawudwa ama-charges, ngoba into yakhona nxa ukuthi izaba politically motivated, ukuthi abafana babotshwe akusoze kuncede in terms of lo muntu esithi khona i-unit elizweni azoze kuncede.
Abadlula amakhulu amahlanu abasuka emabandleni ahlukeneyo abezokholo lenhlanganiso ezizimeleyo batshengisele lamhlanje e-Trade Gold Magistrate Court besola ukubotshwa kwamalunga e-MRP, bethi uhulumende obusayo kahlukananga lokamgabe, bethi ibutho lamapholisa abahlukane locuku kanye lokwephula amalungelo oluntu. Bakhuthaze uMongameli Mnangagwa ukuba akhuze izisebenzi zakhe ikakhulu ibutho ngoba selilokuhlukuluza uZulu, bethi okwenzakeleyo kungaphindi njalo bazahlala betshengisela konke okuhluphayo ezweni kuze kulunge. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eTrade Gold Magistrate Court, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa ebezithekelele ekhaya ngekhefu lekhisimusi esezibe ziphandela eGoli zithi zizibonele inguquko yeZimbabwe ikakhulu emgwaqweni lapho amapholisa abethwalisa nzima izihambi. Iningi lithi lilethemba ngelakusasa yeZimbabwe nxa uMongameli Emmerson Mnangagwa engagcwalisa izithembiso zakhe. Okuningi asikuzweni kuvusa isizwe Mkhwananzi eseGwanda.
Umgwaqo omkhulu osuka koBulawayo siya eBeitbridge suphithizela ngezimota ngoba iningi lezizalwane zeZimbabwe elisebenzela kule South Africa enjiva seziphindele eMzansi ukuyasebenza. Iningi labo ebelidlule edolobheni leGwanda liveze ukujabula okukhulu ngokuba sekhaya ngesikhathi sekhisimusi, besidwa kubajabulise kakhulu yikungahlukuluzwa ngamapholisa emgwaqweni wona asesaziwa ngokufumbathisa uZulu. UMnumzana Collins Phiri uthi abazange bahlukuluzwa ngamapholisa avimbe emgwaqweni, abehleze efune ukufumbathiswa sikhathi sonke njengalokho bekuvamile eminyakeni edlulileyo.
Ngiye ngaba lokujabula okukhulu ma ngibona ushintsho olwenzakele njengoba umongameli wakudala uMgabe sekayehlile, so ngena omunye futhi umongameli. Ngiye ngabona ukuthi ama-roadblock awasafakwa, abantu abasathathelwa impahla e-border, nanokuthi ama-investors ayathembisa ukuthi wona abuya kulelo lizwe ukuthi bezofaka imali ukuthi bavuselele umnotho wezwe. Njalo ngiyakholwa futhi ukuthi in 5 to 10 years izwe lethu lizoshintsha futhi libuyele kuleso simo elalikiso qala sisasupplier amazwe angaphandle.
Omunye walabo abajabulele ukutshayela emgwaqweni nguMnumzana Simbarathe Nembaware, yena othi ubugwelegwele buzamele buphele nxa ilizwe leZimbabwe lizathuthuka.
Nxa sifika koBulawayo abantu bebekhululekile uza abantu bekhuluma ukuthi hawo umgabe lokhu ilizweleli kunje kunje abantu sebekhululekile ukukhuluma imbono yabo ngezepolitiko kwezomnotho akukabile lenguquko ekhanyayo kodwa kungani ukuyathembisa uhulumende lwa okhulumayo ukuthi uthembise ukuthi ke uzaphungula inani lesebenzi zakhe uhulumende ama-civil servants sibone ngempela viki iphepha langesande lesithi sebegumule 3500 ama-green bomber seza kuthiwa ke abantu abadala abakupentsheni abasabhadali esibhedlela omama abazithwele abasabhadali iy'ngane ezincane asabhadali so singathi kuyathembisa
unkosazana gugule Tyran Ndlovu uthi yena labana basegoli bazimisele ukuphenduka ekhaya xa kungavulwa amathuba emisebenzi kuleli ngoba besuke ngenxa yokubhidlika komnotho
into eyangibalekisayo yile ukuthi ngale ekhaya bengasekho ama-opportunity omsebenzi so vele ukuhlala bekungaseyona i-option bekungcono ukuthi siphume sozama kwamanye amazwe and South Africa yiyona bengathi nama-opportunities angcono. I-good opportunity ukuthi sizameni nathi njengabantu abasha ukuthi siphushe ukuze kuvuleke la kuzovuleka khona because already ama-investors ayabuyela eZimbabwe so ama-opportunities omsebenzi ayavuleka. Asisekho isidingo sokuthi sihlale ngaphandle kwelizwe.
Umnumzana Shalom Ndlovu layo uveze imbono yakhe ngalokho akubonileyo lapha eseZimbabwe.
UDisemba lo ngikhona lapha koBulawayo. Into nginanzelele kakhulu ukuthi akusela amapholisa emgwaqweni. Hayi labantu bebesithwalise nzima kakhulu. Nxa uvela ungena iborder nje uzofika koBulawayo kumbe uyabusumiswa ngamapholisa amangaki. Ukhiphe izimali. Kadisonke ukudla kungani kukhona sibili okuyabe kufunakala imali yakho because kwezinye izindawo ngani kuyadura njalo enye into engathi nginanzelele ukuthi abantu ngani bathole nzima ukuthi bathole izimali zabo amaline lamaline emabhenki maybe uhulumende walapha nxa engazama ukuthi enze kube lula ukuthi abantu balapha bathole imali hard cash ngoba mbona ngani into engani iyashota but compared to last year hayi sokungcono kakhulu.
Kucatshangelwa ukuthi zidlula izigidi ezintathu izizalwane zeZimbabwe ezaphephela kule South Africa kuyadinga impilo engcono kulandela ukubhidlika komnotho lokwekhulwa kwamalungelo oluntu phansi kombuso kwayengumongameli Robert Mugabe. Ngingu-Albert Ncube oyendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Yebo 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 umthakazi omuhle mina ngingu Mike Hove umsakazi we Studio 7 ngithe ngithathe leli thuba ngimele lumsakazo ukuthi ngilifisele umnyaka omutsha olishukela njalo olenjabulo happy happy new year bafethu lingakhohlwa uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection ngo 8 ntambama lapho elithola ithuba lokubingelela isihlobo labangani lokusho elinqume ukwenza lumnyaka ukuguqula impilo zenu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo thumeza inombolo zakho ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika uncome kakhulu uZulu wakwele Iran otshengisele lamhlanje sithi abantu balelo lizwe sebeze bavula amehlo babona ukuthi umbuso wethu Iran ngochuku njalo ngokuncindezelo. Umkhokheli wele Iran ngakwelinye icele wethesa amazwi angentshonalanga mlandu wokutshotshozela labo abaphikisana lombuso wakhe ukuba batshengisele. Ele South Korea lithi selizinikele ukwenza inkulumo zokukhumisana umlotho lomakhelwane walelo lizwe ele North Korea ngodaba lwamalungiselelo emncintiswano wemidlalo ehlukeneyo yama-Olympics ezenzelwa kwele South Korea. Ekuqhubekeni kokukhwela kwentengo ezitolo lokusilela kwemali emabhanga sokule mibuzo ethi kanti vele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzenelisa yini uqeda indubo ezihlasele ilizwe. Uhulumende kamnumzana Robert Mugabe wayehlala engothi ukukhwezwa kwentengo lokusilela kwempahla ezitolo kubangelwa yilabo abafuna ukumgenqula okuthiwa yi-regime change ngesilungu. Kodwa osekumangalise abanye ngalesi sikhathi ukuthi uhulumende kamnangagwa ubeyamukelwe ngezandla zombili ngabamazwe angentshonalanga. Kodwa wona umnotho uqhubeka usiya nganxele. Wayengumkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU, umnumzana George Nkiwane uthi intengo yezitolo iqhubeka ilokhu iqansa njalo le mali emabhanga ayitholakali lula.
Imali ayikatholakali baba, lokhu isimo bathi. Imali ukuhlupa amabhanga ayebuthe banike $50 a week, amanye lawo $50 a week. Amabhanga abengikho $100 per week. So imali hayi imali ayikatholakali. Ifuelo khona abasesiya ku credit amanye amasystem bekhala ngokuthi angafuni ukuthi wayiphe bathi hano internet ayisebenzi.
Abanye sebesenza ukuhlala besemizileni yamabhanga ingxenye yempilo yabo. Ingcwethi ecubungela izomnotho umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi amazwe awentshonalanga akhanya esebophe izamba esamelele impumela yokhetho oluzenziwa njengendlela yokubona ukuthi kungathathwa nyathelo bani kudaba lokuphathisa iZimbabwe.
Singisa lokho okukhulunywa ngabanengi abakhangela phambili abazinyathi njengoba Ndebele sithi inyathi kuzwa kwabaphambili. Ukhona abakhangela phambili babona ukuthi into longaziyenze ayisoze isize. Ukhona omunye wakwathi yena ungathi ungaphansi kwesihlahla se-orange udobhe ipintishi ungacabanga ukuthi lipintishi elisizeleyo lelo orange. So ukhona okufuze kwenzakale hhayi ukuthi kutshintshe ifesi yomuntu ukuthi kube nokutshintsha kwezinto ungathi isilunga ama-principles awe-economics awentengo awebhalu yemali le-availability yemali. So lokhu is not wishful, so ukuthi siyakufisa kuphela yinto okufuze kuhlanganiswe kuthunganiswe lokuyana kuthunganiswe lalokuya bese kuzala lokuya. So ngeke utweni uza kuba letanda kungazange kube lekhude. Imali eZimbabwe ayikho. Abantu abathengayo izinto abazithengayo bazithenga kanzima ngokudula. Ngeke ucabangeleke kumbe ufise ukuthi bathi bebona bese bebuyaphonga ukuthengisa nje kalula. So ngama-principles economics asesebenza against ihulumende kamnangagwa and uza kubona ukuthi noba kwaba le excitement uma lokuqala i-meeting lana eyenzwa ngobidi labodewa lalo uChamisa yavusa amehlo awe-west ukuthi ithi yona really senze into right lapha ithi-ke sibone senzele okuthiwa yi-wait and see.
Abalezihlobo labangane kwele South Africa sebephila ngokuthunyelwa imali lempahla ngenxa yokuqonga kwentengo ezitolo zeZimbabwe. Esinye isizalane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa, umnumzana Cassius Jesus Manampofu uthi abanengi bathumeze impahla eZimbabwe ngenxa yokuqonga kwentengo ezitolo kulona leli ikhefu lekhisimusi.
Ukudla sinika kulaba abasiphatheli ukudla laba abasiphatheli impahla zethu mazi ekhaya sibathi ngamalayitshalakala khona nje bayadula kathi njengoba isikhathi sechristmas laba bathi isikhathi sokudla soleso uyathenga impahla ye-2000 laba uthathe 2000 ngalo kodwa sina option esingathi yenze kuyathena langaphakathi kwesikhathi somnyaka ma kuphakathi komnyaka abaduli kangaka manje kathi sakukhulumeke labo ngathi yakhala abaze bethi hayi yekela ngoba vele bakwazi ukuthi babhizi njalo bathi bona isikhathi sawuthi labo bakwazi ukudla khonapho. So kunzima lakithi ngabodwa kunapena esingasiyenze sothenga sosacrifice ngoba isikhathi sakhona uthenge khonokho ngendlela othenge ngayo ubhadele ngaleyo imali ukuthi khona ngalo ngokuthi uthi mina ma wena uthenge 2000 eshop mina kangeni kuphezu othenge ngayo mina ngile ndlela yami lami engithatha ngayo so ubhadala leyo mali akunaplani kodwa impahla hayi abantu bathengile bathumelile ekhaya.
Umongameli Mnangagwa uthi ilizwe leZimbabwe livuliwe amasango okwenza ibhizimusi yikho ekhangelele ukuthi kuza kuba ngcono. Kodwa amazwe omanyano we-European Union kunye lelemelika elokhu emadolonzima ekuphathiseni uhulumende wakhe. Izakhamizi zesiqinti semango ePlumtree zithi imithelo eziyibhadaliswa ngukansila inengi kakhulu njalo isibulele ibhizimusi. UMathabile Masuku usethulela lolu daba.
Osomabhizimusi bathi imithelo kakansili wabo iphezulu kakhulu njalo sebephelelwe zinkomo bezama ukubhadala imali lezi. Umnumzana Zinkabi Sikhosana uthi babhadala amadola angamachumi lasitshiyagalolunye ngemva kwenyanga ezintathu.
Siyakhala thina abantu bemangwe ngendlela esiphethwe yi-council. Ngemva kwenyanga ezintathu esitolo babe befuna $90 yomthelo. Uyimpahla every 3 months $90 sekusikhamile sikhanyiwe sasa sithengisa inkomo every 3 months siyathengisa inkomo kwenza ukuthi ubhadale umthelo wesitolo ngoba isitolo zethu abantu abakhona bana abalalutho abantu abangumaovet abaholayo namanesi lamatitsha abasabuyile imali sebeswipa khona negrosari yabokusishiya thina singalamali.
Ugcizelele wathi sebesenza imizamo yokuxoxisana lokhansila kanye lelunga ledalele ephalamende ukuthi kuqondiswe lokhu kodwa akukalungi lutho njalo uthi bebesesaba ukukhuluma ngohlupho lolu kuhulumende owayekhona kodwa khathesi bakhululekile ukukhuluma.
Kuqala basasesaba ukukhuluma ngenxa yakahulumende kamgabe ngayethi ungakhuluma uzesaba ukuzalatwa ngabantu ebusuku. Khathesi siyakhuluma ngoba sibona loyo enganiyeke ethi sizithi ukuthi u-MP ngamlanda laye MP into le iyasikhama asisakwanisi khona ukuthengisa ukithi kuba ukuthenga ibhayisikili lodwa asisakwanisi into le iyasikhama sicela imithelo ibuyele lapho yayikhona uma sasithelela kanye sikururale lapho kungala abantu abaholayo.
Hayi amandla abantu
kumele ukuthi sithele kanje ngomnyaka ayi kona ka-4 ngomnyaka $90 ka-4 umbani olayo akulaasile ngoswayipa asilani ungaswayipela bani akula. Mina ngithabe kakhulu ukuhlangana lomuntu we-studio 7 ngoba abengingakwazi ukuthi ngaya ngaphi ngathi abe-studio 7 nxa libali number sicela libale kancinani kancane kwenza ukuthi sizibambe inumber leziyana uze sikhulumisane. Bengizathaba kakhulu mina ukuthi ngokuphela belimfonela limbuzo ukuthi kuhamba njani lapha kuhamba njani.
Evumelana lo Sikhosana omunye usomabhizimusi umnumzana Militsi Dube uthi okubazwisa ubuhlungu yikuthi imali abazibhadalayo azikhanyi ukuthi zisetshenziswa ngaphi ngoba kungela ntuthuko esiqintini lesi.
Mina ngisathenge ezitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakali ama-swiping machine njalo lokuthenga ngikho cash kwangikona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siye Plumtree eTown kumbe koBulawayo lapho siyathenga khona ama-grocery ethu ngokuswayipa kanye i-cocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwesinyesikhathi ukuthi ugade uzefika khona ngale kuya kufuna imali. Imali uyabulayo yabe isekhadini kufuna ukuthi kuswayipe kumbe ku-i-cocash. Lokho kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho lawo babefuna imali iyi-cash. Ngakho ezikhathini eziningi futhi sicela sesithole ukuthi into esabe sizifuna ziyasiphuzisa sesize sithungezelwa ngabantu ababesegoli ukuthi kusiphathise kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangikhona thina sebe sizijahile ukuthi sibe lawo.
isakhamuzi esixoxe le-Studio 7, unkosikazi Sarah Kuphe, uthe abathengi kangako ezitolo ezisemangwe ngenxa yokuthi imali ayitholakali, ngakho sebehle bethenga kobulawayo kumbe bathunyezelwe ukudla lempahla yezihlobo ezise-South Africa.
Mina ngisathenga ezitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakali ama-swiping machine, njalo lokuthenga ngikho cash kwangikona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siye Plumtree e-town kumbe koBulawayo, lapho siyathenga khona ama-grocery ethu ngokuswayipa kanye i-cocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ukuthi ugade uzoyefika khona ngale kuyaye kufuna imali. Imali uyabulaya yabe isekhadini kufuna ukuthi kuswayipe kumbe ku-i-cocash. Lokho kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho lawo baya befuna imali iyi-cash. Ngakho ezikhathini eziningi futhi sicela sesithole ukuthi into esabe sizifuna ziyasiphuzisa, sesize sithungezelwa ngabantu ababa beseGoli ukuthi kusiphathise. Kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangkhona thina sebe sizijahile ukuthi sibe lawo.
Osomabhizimusi beZimbabwe sebele ntengo ezihlukeneyo empahleni eyodwa ngenxa yokusweleka kwemali. Osomabhizimusi bathi lokhu kufaka intengo ezehlukeneyo bakwenzela ukuthi benelise ukuyawoda ezinye impahla, kodwa lokhu kuba nzima ngenxa yokuthi ibhanga elikhulu leZimbabwe liyaphuza ukubanikeza imali. Emaphandleni lokhu besalele emuva ngokungafaki indlela ezihlukeneyo zokuthengisa. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ilizwe leMelika lithi likhathazeke kakhulu ngokwenzakala kweleVenezuela lapho kulabantu abakhahlanyezwa khona nguhulumende kamongameli Nicolas Maduro. Lokhu kugoqela ukwehluleka kwahulumende welizwe leli ukunika uzulu ukudla lemidi efunakalayo lokunye okufaneleyo. Imbiko eyethulwe yimisakazo lamaphephandaba atshiyeneyo iveza ukuthi abantu babhekane njalo lokugudeka komnotho okwesabekayo. Imuli eziningi kazilakudla okweneleyo, labantwana abaningi bafa bebelethwa. Lokhu yikho sokwenze ukuthi kube labantwana asebesuka ezindlini zangakibo bayehlala emigoqweni lapho abazibhandela khona impilo. Kwenzakala lokhu loba ilizwe leVenezuela lisaziwa ukuthi yilo elilamafutha embiwa phansi okwedlula wonke amazwe emhlabeni jikelele. Kukhanya engani inzuzo yamafutha la itholwa kuphela ngabakuhulumende kaMaduro labangani babo. Uphenyo olwenziwe ngomnyaka ka-2016 lwaveza ukuthi phakathi kwemizi elijumi eyisitshiyagalolunye ilabantu abathi ngabala kudla okweneleyo. UHeathen Ward isikhulumele sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ole State Department uthi ilizwe lakhe lizimisele ukunceda ilizwe leVenezuela. Uthi kusobala ukuthi ilizwe leVenezuela kalifuni ukuncedwa ngamazwe anjengeMelika lamanye afanayo. UNwet uthi izijezo zenodo ezafakelwa abanye abantu kweleVenezuela kazivimbi ilizwe leMelika ukuthi linike uzulu kulelo lizwe uncedo olujiyeneyo.
Ololo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Amalunga eMthwakazi Republic Party abotshwe ngesonto embuthanweni womthandazo ongenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa akhululwe lamhlanje ntambama lidaleli kamantshi wakoBulawayo. Izizalane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa ebezethekelele ekhaya ngekhefu leKhisimusi eseziphindele eGoli zithi zizibonele inguquko eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.